Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ulamukela ngenjabulo emsakazweni weStudio 7 ngomgqibelo mhla 23 kuLwezi 2024 ngoKips Dube. Endabeni zethu lamhlanje.
Akabasamthemba bani ngoba ukhuluma lokhu kodwa enze lokhu ya. Angathi siya eMpumalanga liyafithi kimbono usilathele na ngiyakuyintshona la.
Labanye abantu abamangaliswa ukuthi banengi abakhokheli bamazwe eSADC abangahambanga eZimbabwe emhlanganweni weSADC Extraordinary Summit.
Amagodi sesigebhile sini asekhona sesilinde inhlanyelwa sikayidumbu sesabhalisa.
Abalimi bakhala ngokuswelakala kwemali yokuthenga inhlanyelo lokokulimisa lonyaka. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Bekunabakhokheli bamazwe amahlanu kuphela abahambe emhlanganweni weSADC Extraordinary Summit eHarare phakathi kwabalitshumi lasithupha 16. Ababona ngokwenzakalayo bathi lokhu kuveza ukuba bathandabuza ubukhokheli bomgcini sihlalo womanyano lo umongameli Emmerson Mnangagwa. Kodwa abakubandla leZANU-PF bayakuphika lokhu. Omunye wabo umnumzana kuDamsaka okunhlanganiso yeForever Associates Zimbabwe edlelana lebandla leli.
Ukusola akukho nxa into kuthiwa yi-extraordinary kutho ukubana yinto enzwa ngesiphangiphangi. Simele sibe kwazi ukuthi izinkokheli zilamadari azo eziyabe zilawo aqakathele ngoba ngabantu ababhizi laba. Ungakukhangelisisa mana ngunike umzekeliso upresident umongameli weSouth Africa ungaphi kathesi anti useBrazil ku-G20 summit yikho ethe umlandelayo ebuye. Kuyafanana labaningi bakhona, nginike nje umzekeliso munye, labo babe belamadaries abo ngokuqakatheka kwakhona bathumezela ama representative ukuthi ezobamelela. Kuyafana ungakhangela ubaba uMnangagwa sesikhangela iloko zenenza United Nations summit akakwanisanga ukuhamba ngoba wayelamanye ama commitments akuthi ukuthi akathokozeli okwenziwa yiAmerica kumbe United Nations. Hayi, kuyabo kulama commitments. So abantu bengafuna ukuthatha ulutho selenzeke sebedinga indaba ukubana kube lama headlines hathi babambene. Yikho labona yona ngokwayo iSADC summit engaso extraordinary bayiplanela kuhle yiyo eyaathendwayo kudlula wonke ama SADC summit ake ayenzwa ngoba babetshelwe kulesikhathi bayiqakathekisa. Akumangalisi alandelayo ama extraordinary sibone labo abanye ababuyileyo bengasabuyi abangabuyanga labo bebuye kusiba njalo.
Ye, kodwa kulabanye abacabathothozayo besithi hayi khonokho ke kuveza ukuthi uMnangagwa kadonsi kuhle lapha kuSADC. So ke bathi kuyasolakala kunyokumangalisayo. Ungaphendula usithini?
Akala nasikhathi baba engu-chairman anti sebebone ukungadonsi kwakhe okwesikhathi esikhathini khonapha. Akabi lama ngabantu nje abadinga ububi okungekhoyo, babe befuna ukuthi bedinge ububi lapha ongekho ububi khona. So ubaba uMnangagwa uyahlonitshwa ngoba uyabona kathesi bilo iBotswana ubuyile ngabe kabuyanga ngabe futhi ngamanye ama headlines. So ngabantu lina intatheli zendaba labe lidinga okubi okwenza ukuthi lani abantu belalele lokho elikubroadcastayo.
Lo umnumzana kuDamsaka okunhlanganiso yeForever Associates Zimbabwe edlelana lebandla leZANU-PF ubexoxa leStudio 7 eseHarare. Sixoxe njalo ngodaba lolu lomnumzana Nhlanhla Moses Ncube unobhala jikelele wenhlanganiso yeFreedom Alliance.
Uyathi uMsaka uthi khona babhizi. Isintu sithi umuntu obhizi wenza into eqakathekileyo kulaloyo wena ofuna kuye kuyo. Ungathi usithi koza ngakwami ngilokulichaka ngikutshela ukuthi ngibhizi, ngikutshela ukuthi ingadi yami iqakathekile kulalokho okwenzayo. Umbiko ufike kahle ngqo ukuthi khona asifuni ukuza khonapho. Futhi-ke khonapho lo baba wakhona okuyiwa kuye uvele uduma lolo esithi uyakhuluma angaze athi uyahlayaza ukuthi umbe kungahlekeka kuba duma kubabe lethukekiswe lokuthi lizakhangelana. Iqiniso elikhona
yikuthi bamchithile abazange bafune vele ukusondela akula umuntu vele othanda ukuzisondeza kuzani ngesuku zalamhlanje yikho ibona igijimisekela khona fana uzabona isigijima eMozambique sokuselebrate yikuzama ukuthi engxenye abe eMozambique sebengamala uke wabona umuntu ongafunekiyo ofuna ukuziphosela ohambe efuna ukuzifaka yiZimbabwe okwalizona lezi nsuku kusukela nini nini ngesikhathi sikaMgabe khona umnangagwa ngabe wenza aye kuthembisa ngesikhathi egenqula umbuso okabhuti wakhe umgari ngaba abantu bamalaye kodwa kabasamthembi abantu ngoba ukhuluma lokhu kodwa enze lokhuya angathi siya empumalanga liyathithi limbona usilathele nawe ngiyakuyentshona la akekho kumuntu ongafuna ukuthi azihlanganise ndawonye lo muntu onjengayena lo ngoba kufuneka lawe nxa kade uvakathe umuntu ongathembakanga sebeza kusola abanye ukuthi kanti wena uhlala ulokathembeki siza kuthemba njani
kodwa
ukuze kuhambe abantu abangu-5 inhlamba enkulu kakhulu yikubanqunula abakhokheli bezanu layo izanu yakhona konke labasekeli ba
kodwa kulabanye phela abathi umongameli Emmerson Mnangagwa nguye phela umgcini sihlalo we-SADC ngakho-ke bangake bakwesula khonokho loba bengabuyanga ke emhlanganweni lo akunjalo
ungazi ube ngumgcini sihlalo kodwa nxa kuzwakala ukuthi kulo mnuko weqaqa abantu angeke balanda ukuthi ungumgcini sihlalo bethi hhayi iqaqa lilizasinukela ngoba silo mgcini sihlalo umuntu wonke ufuna into emnandi ukuba kiyo into ekwenza lawe futhi iyenze umpikitsha wakho omuhle umubi umpikitsha nxa ubambane lezanu nxa ungumkhokheli wezanu even ungaze kuthiwe uyisadiki phela uyabona ukuthi ungaze ukhiskhundla esinganani akusozeke ukutshintshe ungathatha ufudi uyemnika ilokhuzeni umqhele wokuthi abagijima kakhulu yilaba kasozabe lejubani ufudi ngoba usumfaka umqhele kwathiwa khona uyagijima so-ke ungaze ube ngu-chairperson kumbe uyini nxa kuduma okwinto wakhona kuyisiduli abakufuni abantu bafisa kuphele masinya kuzabaphuzela vele ukuthi kuphele njengoba lathi kusiphuzela ukuphela kwakhona
umnumzana nhlanhla Moses Ncube ngunobhala jikelele wenhlanganiso ye-Freedom Alliance ubexoxa le-Studio 7 ese-Johannesburg kwele-South Africa wezemaphandleni izakhamizi zemaphandleni zithi sezilinde ukulima nxa izulu lingana kodwa zithi zisilela ngenhlanyelo ngoba zingavunanga lutho lonyaka njalo kazazi ukuthi ziyolima ngani ngoba izifuyo ziyacuba u-Albert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo
lanxa izulu lisewule kwezinye indawo esabelweni sezansi emandebeleni iningi alikaqalisi ukuhlanyela ngoba lisithi alilayo inhlanyelo umnumzana Moses Moyo oyisakhamuzi semawane eGwanda South uthi lanxa sebegebhile amagodi kagatshompo basalinde inhlanyelo evela kurhulumente
amagodi sesigebhile sibili asekhona sesilinde inhlanyelo asikayitholi sesabhalisa kona sesilindile nje inhlanyelo ingabuya kumbe lezulu liyaba selikhona esitolo ayikho angikwazi kumbe kuzabuya akula sifuyo sithembeni ugatshompo ukuthi ngayizulu ingabuya ngankulunkulu uyasilethela izulu ugatshompo loyana enxenge uyazasincedisa ngoba sesigebhile amagodi lokhu sigebha siyaphambili asimanga loba phansi kuwomile into esibona ukuthi izulu lingaba khona ukutshisa lokhu amathempesha okutshisa layo kutho ukuthi izulu likhona
la mazwi agcizelelwe ngumnumzana Arabile Mathe oyisakhamuzi sentepe othi izifuyo zicubile lonyaka njalo kuza kuba nzima ukuthi balime
unkomo amadonki uyiwathi sisebenzise ekulimeni so lonyaka kathesi sigakelele ukuthi uhulumende wesithembiso soba sasinika inhlanyelo gakelele ukuthi athiwa kuyenzakala kube la matrekta angabuya abe le ntengo ephansi kwenza ukuthi abantu akwanise ukulima ngoba kathesi amadonki nanku aphelile unkomo sicubile
isakhamuzi sevokole insiza unkosikazi saziso Khumalo uthi lonyaka abasoze belime ngamandla ngenxa yendlala enkulu ababhekane layo
lokhu esigebha lonyaka iinkomo zonke zifile asilankomo zokulima ekugebheni amagodi lapha kulobunzima ngoba indlala asenelisi ukugebha amagodi abe maningi kakhulu sisesabele ukuthi lathi enxenye zingawa endimeni ngoba kule ndlala enkulu kakhulu hhayi inhlanyelo asikayitholi asenelisi ukuthi sithenge inhlanyelo ungathola imali ukhangela inhlanyelo endlini kabe kungalampupho abantwana zabathini
umnumzana Albert Ndiweno isakhamuzi ekezi uthi kuyadingakala ukuthi kulandelwe amasiko ukuze indlala ekhona iphele
induna yayibiza abafana bayo umlisa labo sobho bayehlala phansi bayachukuthi yeyi madoda liyabonto kunjani lapho kuyonakala kathi kusolakalani sokuzabiza lesizwe sokusiyahlalwa phansi nxa kulento meli yenziwe kwakuphunywa abadala babephuma badobha amathambo bakilile okwenzakale kumnyaka odlulileyo khanisa kusegonke lokhu abadala bakhipha abantu baye elitsheni bayekhuluma bayecela
lanxa inhlanyelo itholakala ezitolo emadolobheni iyabiza isisindo samakilogram alitshumi senhlanyelo yomumbu sengamadola emelika angamatshumi amane $40 okuyimali eningi elithi alilayo kusenza lokuyaqhubeka kulungiswa kwedamu legungwe eGwanda South okukhangelelwe ukuthi kuzaqeda udubo lwamanzi kulumango umnumzana Francis Ngwena we-JR Goddard Constructing okhokhela lolu hlelo uthi sebesalelwe ngamaviki amabili kuphela ugqiba lomsebenzi kodwa uthi leli damu selilakho ukubamba amanzi lapho izulu lingana
sengikhayelele ukuthi izulu selingana loba yiwuphi umhlobo amanzi sesiwabala khuluma nje loba lingana khathesi amanzi sesilawo lapho egungwa kusela amanzi adlula eceleni ngoba i-full supply level sesizulu
idamu legungwe ladabuka ngomnyaka ka-2008 kulandela ukuna kwezulu elikhulu kuze kube lalamhlanje lezi zakhamizi zithwele amagabha avuzayo ngodubo lwamanzi osekudala ukuthi baphelelwe izifuyo kodwa kungenela kwabeGwanda Community Ownership Trust ababhadala indleko zokulungiswa kwaleli damu sebeje izakhamizi zilethemba lokusasa engcono ngimele umsakazo we-Studio 7 ngiseGwanda ngu-Albert Ngube
Okwamanje sike sizwe okwethulwe ngusithandekile Mhlanga we-Studio 7.
Lamhlanje kwesiphathelane labesifazana sicobongola udaba lwendlala nesomiso. Sixoxa lo nkosikazi Permanent Ngoma oyinhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association kanye lomfundisi siyaphambili Moyo owewake. Onkosikazi Ngoma nguye umqalisi zimo.
Okukubonayo yokuthi i-crowd lehlanganelayo i-athethe kakhulu ama-families ngendlela ezehlukeneyo abantu abaningi abasebenzi imali inzima ukutholakala so ama-families amaningi kalamba kakhulu and into esinanzelelayo ukuthi izinto eziningi zilama-childhooded singama-childhooded families okwenza kube nzima ukuthi bekwanise ukuthi bezinakekele ngenxa yokuthi maybe akulamzali lakho ongabesebenzi yakwempuli or abazali basegoli bazama impilo but abantwana babengenelisi ukuthi bazinakekele ngokupheleleyo
kodwa usizo-ke luyatholakala yini kulo sizo oluvela kuhulumente kumbe kunhlanganiso ezizimeleyo
khathesi andi-social welfare uhulumende besedistribute imali engenye 1,600 for ifamily laba ababhenefithileyo and then inhlanganiso ezehlukeneyo ezinjengabo-damages aid yazibona nazo zirejestisa abantu ukuthi bebenefithe from izimali ezingaphi ukuthi zibancedise lokudla okungatholakali yikho sikubonayo kodwana ezikoleni lakho siyabona impuphu isikolo eziningi sezarithi impuphu sibile ningi kakhulu usupho yukuthi impuphu yakhona ihamba ingelashebo babethembisile ukuthi impuphu le imele ihambe le-in ama-chunk le-cooking oil kodwana into lezi azikarithikwa ezikolweni ezehlukeneyo
kodwa liyasuthiseka akukho ukuthi kuphiwa laba kuphiwa labana liyathemba ukuthi baphiwa kuhle bonke yini
hayi ukusuthiseka asisuthisekanga sibili kwezinye indawo sithola ama-resident complainer ukuthi bona ngenxa yokuthi maybe abakho kubandleleli abatholi and sananzelela ukuthi kulelinye ibandle eliyibe linganisisiphali nika abantu aba-under ibandla lakhona
lalibe le mhlangano yini yokucubungula lolu daba njalo kuyini elikutshelwayo sikhangela ukuthi asiyondlala yodwa kule ndlala kulokwamanzi kulokwamagesi
ukuthi abanye baziphilisa ngakho.
Sizoba nemhlangano ehlukeneyo nabantu abanjengase-City Council, nabantu be-social welfare ukuthi bezwisise uhlupho oluhlangana lezakhamizi ngendlela ezehlukeneyo. Ivini ishezesa sihlala silokukhulumisana nabantu bezesa ezwelez abantu be-social welfare lapho abadidisa khona ukudla kumbe imali sithole ukuthi izakhamizi azifisiseki ngendlela ye-distribution. Siyakhulumisana nabo onjalo sizwisise ukuthi vele nxa bedistribute badistribute-a njani bakhetha njani abantu nokuthi sibachazisele ukuthi bazwisise ukuthi izakhamizi maybe azikho azithabanga ngendlela izinto ezenziwa ngayo.
Ye kunzima kakhulu njengoba unakelela ukuthi eminyakeni emindeli le esivele sendlaleni enzima kakhulu abantu bakele ukudla kukho kanti nezulu kalikho. Ye kwezindawo lapha lalaphana bakhona abanye abaholwayo bencedisa inhlanganiso lezi eziyali kuncedisa abantu kodwa kwezindawo vele abantu akulanto abayitholayo kunzima kakhulu indlala ibambe kakhulu ikakhulu esabeleni semathelweni mopulasenikhona.
Uhlupho lolo luphatha njani abesifazana abantwana lamantombazana?
Bahlukuluzeka kakhulu abesifazana nabantwana abanye bagcina sebedinga ukuziphilisa ngendlela esingayisizo. Sembona le migwaqweni lapho uthola nabomama bebhizi abanye befuna ukuvala ama-potholes. Umsebenzi wenziwa wesifazana babezama ukuvala ama-potholes bekhangele ukuthi laba abahamba ngezimoto enxa ezadlula amphoselo kulidola athole la indlela angaphila ngayo. Isikhathi esinzima kakhulu kwabomama nabesintwana abantwana abanye ezikolo sefobed out ngoba akayikho le mali yokuthi bakwanisike ezikolo. Sengukuthi nje ahambe esikolo akwanisi ukuthola okunye okungamncedisa kokudla kuba nzima kakhulu. Sikathola ukuthi omunye athengisa athole ilanga lonke engazange athengele kunzima kakhulu.
Lowo ngumfundisi Siyaphambili Moyo owe-Wange. Sizwe njalo lo nkosikazi Permanent Ngoma owenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association becubungula udaba lokusilela kokudla. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo kuhlelo oluphathelane labesifazane. Lilami uSithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.
Siyabonga kakhulu uSithandekile Mhlanga. Soku isikhathi khona manje sohlelo liphuma lendaba lijone lendaba.
Langa laphuma lendaba. Langa laphuma lendaba. Lashona lendaba. Langa laphuma lendaba. Langa laphuma lendaba. Lashona lendaba.
Ikudibana kuhlelo liphuma lendaba lijone lendaba. Igama nguNtungameli Nkomo. Namhlanje sisensubula ePlumtree lapho okulo wesilisa obulawe ngokuganyuganyulwa umzimba wonke kunsukwana ezedluleyo. Sixoxa losobhuku wesigaba umnumzana Linus Khumalo.
Right, into eyenzakalayo la ngavuswa ngitshelwa ukuthi sokulesiga esesenzakele esigabeni kulo mfana osebulewe ngabantu. Umfana lo ngowakomaphosa kumabumba khonapha nje elayinini yethu. Lami ngazama ukuthi ngizwisise ukuthi kwenze njani. Kwakhanya akula muntu oyenelisa ukuchasisa kodwa besitsho ukuthi abantu ababulele lo mfana sebebanjiwe kumbe ngithi bahambe bazisarenda emaphoyiseni eborder. Hayi, ngasuka lami-ke ngagijima ukuthi ngiyefika lapho indawo leyo kuduzane nje lezitolo zebhambazi. Ngithe ngifika lapho ngatshayisana labo bomthetho sebebuya labo nalabo bafana ababenze umonakalo lowo besemoteni sebevela labo eborder ngoba babehambe bayasarenda khona ngale. Ah, sithe zama ukuthi-ke silalisise ukuthi kanti kuvele kwini ukuthetha indawo. Ngathola ukuthi abafana laba abafana besigaba sibili, omunye ngowemahole, omunye ngowejuchume entsheni, omunye ngowangapha kithi ensukula, omunye ngowebhambazi emuva ngale. Hawu, kwenze njani? Izinto zisukile nje ekunatheni, ekunatheni konapha ezitolo. Okwamangalisa kakhulu yikuthi bathe sebekwenze lokhu bamthwala ngebhayisikili bamngenisa kumunye umuzi ongasomuzi wakhe. Bamngenisa kulo muzi bafika bamhlalisa esofeni. Isofa leyo yayiphandle. Umuzi lowo ngumuzi oluhlala ubaba oyisigoga, abazange bemvuse. Bafika bahlalisa lo muntu lapho esewotshwe inyawo lezandla, kutsho ukuthi bamthiya enjalo besiyabikela amapholisa. kodwa ke emapoliseni nqa umpolisa esithi ukuthi kunabafika abantu babambe isigebenga abatshebe sibophele kanti ke iqinisweni babetshebe embulele wabulawa isihluku babunkomo lo umfana wakwamaphosa
kwakubangwani kahle kahle
into ezenzakalayo ukuthi abantu nqa kumbe sithi bekhula ikhona eminye imidlalo efana lamakhasi khona nje ukukhula abantu bakwazi ukudelelana so ke nqa silalelisisa indaba nje yokudelelana khona kuyani ukuthi abantu bakwazi ukulwa namhlanje umunye engehlule namhlanje kusaza into lami ngizakulwa la imehlule
akula sile into ebambeka ukuthi kungathiwa balwele lokhu ezwakalayo ngaphandle ukuthi sesithole ama-report avela kuma-investigators yokungezwakala ukuthi exactly lokhu kwaba yilokhu lalokhu kodwa ke esikutholayo thina ngokuhamba sisizwa ikuthi nje kwaba yikhona ukuthi abantu bayalwa sebedakiwe kumbe bedlala amakhasi kumbe lezi ntombini izinto ezinjengazona lezo ngoba labe landi asiyo nto eyaba lilula ngamshaku kuze kuyenzakale ingozi leyo yinto nje kade behlale bexhukolana bekhuthane bethini kodwa ke bagcine betholana lelo langa ukuthi ufakazi uphelile singakuthola sesithole iripoti emapholisa ukuthi exactly umuntu leyo sebuzwa seyedwa uyakwazi ukukhuluma iqiniso ukuthi ndosalwela lokhu lalokhu kodwa ke thina singabantu siyizakhamizi akule singawufakazi ukuthi kwaba yilokhu sibili
abasolwa bangaphi sikhuluma nje
bakhona ekhaya kwayethusa kakhulu izakhamizi ngoba umuntu lo uthe engakabekwa base bephumile lalo babengakabuyi emakhaya kodwa base bephumile khona ngale eplant ukuthi kwahamba njani hhayi incazi lakhona kangilayo nami kodwa ke abantu base bephumile okuyinto yasolwa kakhulu izakhamizi ngabantu okumele baye kumthethwandaba ngolwesihlanu ngoba lami ngibona abefemili yakhe bezondikela lokhu ukuthi hhayi sobe sicela ukuthi nawe ube khona
njengoba usithi abasolwa babotshwa kodwa baphanga baphenduka kungenzeka yini ukuthi ayisibo abadala leli cala
asazi baba Nkomo ngoba mina ngumuntu nje ukuthi ngithi yibo lamasuze ngitsho kodwa ke eqinisweni yibo abahamba bazisarenda emaphoyiseni uzwa nje sithi mina ngithe ngifika ngitshayisana labo besiza lawo amapholisa bebakhomba abakwenzayo omunye nomunye eyenza iphati wayenzayo ekubulaweni kwalowo muntu ngubune babo
njengabaholi liyake lihlale phansi labantu yini likhuze
sasike sihlale phansi sibili siyenze imihlangano eminye sibe lo headman ekhuze into ezinjalo ekhuze ukuthi no abantu kasinatheni utshwala sathola vele bukhona kwanamhlanje sokungokunjani ngoba abantu bonke abayenza izinto ezisabekazo nalezo uzathola into yakhona iyabivela nje etshwaleni
hayi bekukuhle ukuba lawe kuhlelo Khumalo siyabonga
hayi dathi sibongile
umnumzana Linus Khumalo ngusobhuku wesigaba sensubula ePlumtree ubekuhlelo liphuma le ndaba litshone le ndaba sehlulekile ukukhuluma lamapholisa aseBhambazi siyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami uNtungamile Nkomo
Siyabonga kakhulu uNtungamile Nkomo ungadinelwa kusasa. Uhlelo abaculi bethu liviki silomculi odabuka esilobela ohamba ngegama elithi Wonder Boy.
Salibonani balaleli kuzo zonke indawo mina ngingubongani Ncube suka phansi khona lesihlobela thanda ukubonga ithuba endithole la ku Studio 7 ibizo lami kwezomculo ngo Wonder Boy abanye bambiza ngo-General wamalevo ngicula ngilabo obulawayo zomculo qalise ngo-2020 okurekhoda ku-studio qale ngo-2022 ngicula umculo we-hip hop kwesinye isikhathi ngicula idanzo
abangathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Ngingathola ku Facebook search uthi Wonder Boy Music. Abangathanda ukuthola umculo wami ingawuthola ku YouTube search uthi Wonder Boy 305 iyo i-channel yami la ku Audio Mark. Zikhona ingoma yazithola inombolo zocingo zithi +263 787 529 038 +263 787 529 038.
Abalandeli ubatshiyela wapha amazwi?
Ngijabula kakhulu konke lokubonga abalaleli abalalela umculo wami nalabo abasazowulalela. Ngiyabonga kakhulu ngoba uma kungekho lina abalandeli akula Wonder Boy. Ngicela isupport yenu lilalele umculo wami, cula ngesiNdebele, ezinye ngicula ngesiShona. Ngiyathembisa sazolijabulisa nokulifundisa ngomculo wami. Ngiyabonga.
Singakahlukani sike sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Kulabanye abantu abamangaliswayo ukuthi baningi abakhokheli bamazwe e-SADC abangahambanga eZimbabwe emhlanganweni we-SADC Extraordinary Summit. Abalimi bakhala ngokuswelakala kwemali yokuthenga inhlanyelo lokokulimisa lonyaka. Siluqhuba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Ngolivalelisayo ngumthembo ozithembayo uGibbs Dube. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.